siyabonga Jongalo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mogela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ivumelana laye kakhulu uDadi ngoba eZimbabwe lapha kathilawo umthetho othi ubhadale imali ku-esports fine.
Abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu sebemokele ngentokozo isinqumo sikamahloli wedalela High Court mnumzana Francis Pere sokuthi amapholisa akala mvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-sport fines.
Abadahe siwabone ukuthi lapha bekunzima liphuzile ngabe like lafika nje 2 hours before belizabona okunye okunzima abantu behlukuluza betshaywa betshayelwa ukuthi yindaba besithi lona iplazi leli kalingathathwa futhi lo muntu olithathayo kakho emthethweni.
Abantu bepulazini leCunningham esigabeni seMathebeleni South batshaywa kabuhlungu ngamapholisa besembuthanweni womthandazo. Owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezenotho kuhulumende wezanu-PF umnumzana Egayi Georgius uyayilandula impiko yokuthi wake wagcina imali yakhe ebhanga le-HSBC elibikwa lancedisa abanye abantu ukugqila ohulumende bamazwe abo ukungahlawuli imithelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwela amalungelo oluntu kanye lezulu sebamukele ngentokozo isinqumo sikamahluli wedalela High Court mnumzana Francis Pere sokuthi amapholisa akala mvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-sport fines. Umnumzana Pere wethule amazwi la izolo evula idalela High Court ngokusemthethweni. Wengezelele wathi akulamthetho ovumela amapholisa ukuhlawulisa abachayeli bezimota ama-sport fines. Uthe amapholisa kumele enike abachayeli amatikiti abese siyabhadala kumbe ukuyaphikisa lelo tikiti emthethwandaba. Uzulu wethe samapholisa umlando wokucathamela abachayeli ebadingela alamacala angekhoyo bese bebahlawulisa imali yefine. Esikhathini esiningi imali le ibikwa ingena ezikhwameni zamapholisa njalo ayifiki kuhulumente. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Albert Mhlanga, ilunga ledale leparlamente njalo ehlala kukomiti ekhangelane lemigwaqo.
Ngivumelana laye kakhulu uJaji ngoba eZimbabwe lapha kathilawo umthetho othi ubhadale imali ku-esports fine. Into eyenzakalayo ukuthi nxa amapholisa athe akumisa emgwaqweni abone ukuthi ulecala bakuchazisele icala lakho. Ube subatshela ke i-address yakho, ubanikele license yakho, babhale lawo ma-details. Kakumelanga bakubhadalisa imali kwamba kumele bakunike ithuba lokuthi uyebhadala within 7 days. Uma-ke ungumuntu weZimbabwe ule address kakulamlando ukuthi ubhadale khonapho. Umuntu obhadala i-sport fine umuntu osuka kwelinye ilizwe njalo ekhosa edlula futhi esiya kwelinye ilizwe ngoba kungaba nzima ukuthi imali yelizwe siyithole kodwa hatshi isakhamizi seZimbabwe.
Njengamalunga edale leparlamente yini elibumba umthetho, kungani belikwekelela kusiya phambili lokhu likwazi ukubanaka kukho emthethweni?
Njengoba ngatho ngelanga lamakhefa ungibuza laphana ngithi ngihambe ngemota encane abangayijwayelanga okuthiwa yi-Toyota Allion encane bangimisa. Thina-ke eZimbabwe njengama-members of parliament kabasimise emgwaqweni inamba zemota zethu balazo plus lama-spika lana esingena ngazo sipake eParliament abasimisi lolo hlupho ikaningi asihlangani lalo njengama-member of parliament. Yikho-ke izakhamizi eziningi ngenxa yokuthi amapholisa ayahlupha akuthathela isikhathi sakho xa usemgwaqweni umuntu kwesinye isikhathi uyake bona kungcono ukuthi abhadale i-fine. Plus ungakhangela futhi nxa ukuya ne-justice court la amancane uhamba kokuphela e-court uzothi icala lakho liyaphosponwa icala lakho likuphospone. Yikho abantu beZimbabwe kuyabaconula kakhulu kube lokhu siye e-court ephinde siye e-court ubona kungcono ukuthi ahlaqedelane lakho yiyo ibala abalisebenzisa ukuthi hayi ngangcono mina ngiqedelane lakho amapholisa ayahlupha amapholisa ke alaleli alobukholo kakhulu sibili ukuthi ungaziwatshele njengoba sikhuluma nje kanje abantu babokukholo sibili okukhulu ukuthi nxa umuntu angaba lesibindi bathi bhadala ayala ukubhadala ilanga lizilithole bayakunyekeli
lo mnumzana Albert Mhlanga ilunga ledale lePhalamende njalo elilunga lekomiti ekhangelane lezemigwaqo kuleli dale ubekhuluma ecingweni lo nto ungamile inkomo weStudio 7 Inhlanganiso yezinkonzo eShalom Project ithi izacela umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi angenele edabeni lwabantu bepulazini leCunningham abachaywe kabuhlungu ngamapholisa abesembuthanweni womthandazo. UMphoko udabuka esigabeni seMathebeleni South njalo okule plaza leli khona. Leli plaza njalo liphathisa kakhulu izakhamizi zesigabeni lesi ngendlela ezichiyeneyo zokulima ezigoqela izingadi lokufuya inkomo. Izolo amapholisa angenele abantu abakade bethandaza esithi kabaphiwanga imvumo yokwenza lokhu ngaphansi komthetho wephosa lanxa lomthetho ungabambi ngamandla abezinkolo ukuthi badinganele mvumo. Ezinye zezakhamizi lezi zibikwa zilimele kabuhlungu. Imizamo yokukhuluma lamapholisa esigabeni lesiyehlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda omunye wabenhlanganiso yeShalom Project ukuze sizwe okunenga lolu daba.
Hayi kasikezwa ukuthi kulabalimele kakhulu khona sizabuyela futhi kusasa sebhodabhoda sizama ukulandelela kahle kahle ukuthi angabe khona olimele kakhulu ngoba thina sithe sifika sathola abantu sebechithekile. Satshelwa ngamajahe siwabonile ukuthi lapha bekunzima liphuzile ngabe like lafika nje 2 hours before. Belizabona okunye okunzima abantu behlukuluza betshayo betshayelwa ukuthi indaba besithi lona iplazi leli kalingathathwa futhi lo muntu olithathayo kakho emthethweni abantu bathi bona ngabe leli plazi kumbe lithathwa liphundlovu okwakho lapha ematojeni ngabe kungcono sibona kuyikuthi ikudelela kakhulu kwabantu bemathebelelenti ukuthi kutholakale sokulomuntu esingamaziyo ezothatha iplazi elikade liloncedo esigabeni izinduna ubaba uMasuku uMalaki induna ubaba uMasendu induna ubaba uNdiweni unyanga zonke lo lezinduna omathema labo ba yiba kade bekhokhela uhlelo lolu lokuthi kumiswe lento eyenzakalayo ngoba kuyinto enganhlanga kakhulu ezaletha indlala lokuhlupheka ebantwini bemadobho lebantwini bemathebeleleni
ye ungasitshela ngokuphathisa kade kusenza iplazi leli
iplazi leli bekungamaplazi amathathu ekade abanikazi bawo bengabe ngokhonoli okholoni ngokhonoli ngo-1958 eliye langikhona leli elithiwa leShalom balinikela ukuthi libe liplazi lokwenza imisebenzi yezokholo okuhlangana khona abantu besiyakhuleka kulamachapheli kule ndawo zokukhempa sonke besithi nxa sifuna ukuyathandaza sihambe siyehlala khona kwasokusithi ngemva kokushona kukaJanet Cunningham walishiye lasalela lisebantwaneni bakhe oPeter loAndrew. UAndrew ukhuluma kanje useMozambique wenza inhlelo ezinhle kakhulu ezokulima eMozambique leMalawi. UPeter wasesala lapha-ke wasebethatha elinye lakhona ingxenye yalelo elinye iplazi balimnikeza isigaba esingathi thina kungamthiwa yi-community laba yi-trust izinduna lezi engizigambileyo zaba ngama-signatories kuleyo trust ukuze izakhamizi zisebenzelane noPeter Cunningham.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ilunga leShalom Project bexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owake waba umsekeli kamphathintambo wezenotho kuhulumende wezanu PF mnumzana Agai Georgias uyayilandula imbiko yokuthi wake wagcinisa imali yakhe ebhanga le-HSBC elibikwa lancedisa abanye abantu ukuqila uhulumende bamazwe abo ukungahlawuli imithelo. i-akhawunti yakhe ibikwa yagcina ivalwa kodwa ingwalo ezikhona loba elandula nje iveza ukuba wake waba layo i-akhawunti. Ingcwethi kwezenotho emhlabeni jikelele okugoqela eseZimbabwe ziyasola umlandu wale ibhanga ekuncediseni ababelama-akhawunti kilo ukugqila ohulumende bamazwe ehlukeneyo. Kwele Melika lagcina lihlawuliswa phose amabhiliyoni amabili amadola ngokuncedisa ezinye zezizalwane zamazwe azo ukugcinisa imali kilo ezazisenza imisebenzi ephula imithetho yelizwe efana lokuthengisa okudakayo. Ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF lamuhla luhlangene lulungiselela umkhosi wokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe oza kwenzelwa edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo. Ngesikhathi ugatsha lolu lukhankasela ukuthi ilanga lokuzalwa kukamongameli libe likhefu. Umgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kuleli bandla esigabeni seMathebeleni North umnumzana Tamuka Nyoni uthi amakampani kanye lenkonzo zokholo lwesiKristu banike ibandla lakhe okuzadliwa ngaleli langa. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelaye umnumzana Nyoni.
Emhlanganweni wanamuhla kube iqula elivela eHarare likhokhelwa ngobaba uPupraito Garipi ukuthi bezokuzwa thina ukuthi ngapha kuprovinsi sesihambe okungakanani. So sibe saxoxa ngento eziningi sabatshela ukuthi ama-churches association, i-church association ese-Victoria Falls bathethe lokhuyana esasikucelile ama-donations bathi bona bazasidonethela ukudla. Then i-National Park laba sebesinikile inyama, abanye labo sebepledgile futhi indlovu ezadliwa ngabantu abanjani ababuya mzana welanga. Then sibesenza njalo futhi ama-final touches ukuthi sivumelane ukuthi khona abantu i-mobilization abantu ukuqoqa abantu sizabaqoqa njani. Savumela khona kusafika mhla ka-20 sabe sesiqedile sabantu abantu bethu sizabathwala njani. Njalo sikhangelele abantu abakwana 15,000 kusiya ku-20,000 abantu abayabuya bezohlangabeza upresident bejabule kanye laye.
Khona idolobho leVictoria Falls unjani umumo khona ngapho, njalo lina lizwa njani ukuthi yini lonyaka elithwala lomsebenzi?
Sina sibonga kakhulu ukunikezwa ithuba elinjengaleli ukuthi silungiselele umbuthano lowu. Ngombuthano lowu yikulapho futhi esabe sinanzelela khona ukuthi umongameli welizwe ubuye waba wa-elekthwa ukuba ngu-SADC chairperson, wabuya futhi waba ngu-AU chairperson. Yilokho lokhu siyakuthakazelela mzana welanga, sabe sikuhlanganisa konke lokhu. Sibonga uNkulunkulu ngokumgcina umongameli wethu welizwe.
Okunye elizakwenza ilanga leli lingakafiki kuyini?
Thina into ezayenza thina njengabasha sizangena edolobheni lefolosi sikline sidobhe amaphepha abanye bekwanisa ukutshaya utshani ukwenza ukuthi khona abantu besika bethole idolobho leli lihlanzekile. Lokhu sizakwenza on voluntary basis nje kuyabe kungela mhlawulo yabikhona. Njalo sithe khona wonke umuntu ongumntanga owasefolosi kumbe ongumntanga wasezimbabwe ephatheke kulolu hlelo sitshengise ukuthi khona siyaluthakazela lolu suku. Kathi lapho bona beselebrata njengemuli bona upresident, thina ngapha sabe sibhizi sidobha amaphepha sikline idolobho.
Umbuthano lo uyakwenzelwa ngaphi?
Uyakwenzelwa Elephant Hills e-golf course ngemuva kwehotela ngale. Yikho lapho abantu ababebuthene khona.
Lo umnumzana Thamuka Nyoni umgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. KuStudio 7 Live Talk lamuhla sethula uhlelo olutsha lwabasakhulayo olwe Youth Connection. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owesifazana wakwele Melika obethunjwe ngamalwe cacha esimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS kwele Syria ubikwa wabulawa kudala. Lo mbiko uphuma ngemva kokuba abe-ISIS bebike ukuthi uKhayla Mwela oyesebenzela inhlanganiso epha uncedo wabulawa ngabe-Jordan baze bahlasele indawo lapho ayigcinwe khona. Amalunga edale lephalamende lakwe-Niger wonke avote evumela ilizwe ukuthi lithumele amasosha ebutho lalo ukuyanceda ukulwisa abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele-Nigeria abe-Boko Haram phansi kwevuyo lebutho lemhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika. Amazwe abalisa iNiger, iNigeria, iChad, iCameroon leBenin asevumelene ukuthumela amasosha inkulungwane phose ezithoba mnyemunye i-8750. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane owe-Ebola lokhu uqhamuke emhlubulweni wangentshonalanga kwe-Afrika selisedlula kancane inkulungwane ezithoba mnyemunye i-9152. Leli nani elibikwe inhlanganiso ebona ngezampilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization liveza lengeze ngemva ezikhulu lamachumi amahlanu kule viki edluleyo. Abatsha abavela emabandleni ehlukeneyo ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-National Youth Action Alliance bayavumelana ukuthi ukutshengisela yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuletha inkululeko eZimbabwe. Bathi bafuna uMongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe bavume ukuthi sebehlulekile basuke embusweni ngoba uZulu esediniwe ngesimo esikhona elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni lapho inkokheli yomanyano weNational Youth Action Alliance yethule umbiko ophezu kwemikhankaso yokubonisa uhulumende weZANU-PF okhokhelwa nguMongameli Robert Mugabe ukuthi sekuyisikhathi sokusuka embusweni. Umgcini sihlalo wenya enguye njalo okhokhela inhlanganiso yezifundisi emayunivesithi kanye lemakolishi elizweni yeZimbabwe National Students Union ZANU-SU umnumzana Gilbert Mutubuki utshele intatheli izindaba ukuba le yiyo indlela kuphela engabamba ngamandla uhulumende okhona ukuthi alalele izikhalazo zikaZulu. Bebekhona abaze ukuzasekela lumkhankaso njalo abanye babo kungamalunga avelele emabandleni ehlukeneyo okufana lelezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa abanjengesikhulumeli saleli bandla umnumzana Mjebisa Nuku oveze ukusekela umbono walumanyano wabontanga ethi beluvele seluphuzile loluhlelo.
Into le into eqhakathike kakhulu. AmaZimbabweans bavele bafuna i-freedom. Sesibona ukuthi izano ayisoze yaphuma embusweni nxa ukuthi amaqembu achiyeneyo lapha eZimbabwe engabambanani. So thina sithi kasibambana nini maZimbabweans from all walks of life ukuthi sienelise ukuthi sikhiphe lokhu okukhona okwenza ukuthi thina singabi free emhlabeni wethu esalwela.
Waqhubeka uNuku ethi ibandla lakhe lisekela leli nyathelo lokutshengisela ngoba lilakho ukuguqula isimo elizweni kuthuthukiswe lenhlala kahle kaZulu.
Ngoba naye sesibona ukuthi thina singenza sisodwa singabambananga lamanye amaqembu kungaba nzima. Abafana laba babuye lombono omuhle. Izaphu yathokoza sibili ukuthi kulabafana abancane abanjengabona laba abeneliswa ukuthi baphume bazitshengisele ukuthi bona hayi impilo ayisikumbe ukuthi uhlala kuzana uPF.
Umnumzana Steven Sibanda ngosakhulayo ovelele ebandleni eliphikisayo lemawambo kusile Don elikhokhelwa nguDr. Simba Makoni okungelinye lamabandla ezombusazwe akumanyano wenya. Uthi uSibanda lomanyano uzasebenza ngendlela ehluke kweminye eke yabunjwa ngoba ingelani lobunengi balabo abazaphatheka kiwo ethi siqoqela kuyikuba iyafezeka na injongo yawo.
Lo ngikhangelele ukuthi uzaba lomehluko omkhulu kungcono ukuba labantu abangu-5 abazimiseleyo kulokuba labantu abangu-100 abafuqiweyo ukuthi babuye bazokwenza lo whatever bakwenza. But singaze I don't mind singaba bahlanu as long as sizimisele ukuguqula izinto. Njalo lo manyano ngibona uchiyene leminye imanyano. Lesithoke isikhathi sethu sokuthi silungisise iZimbabwe.
Wengeza ethi injongo yabo kungasikudinga imali njengalokho kuhlezi kukhulunywa ngabaningi isikhathi sonke nxa kusenziwa imizamo enje.
Hayi, ngithi izingqondo zabo lezo. Thina we are not after money. Esikufuna ukuthi silungise ilizwe leZimbabwe. Thina njengabasha sibona sifuna ukuba lelakusasa elikhangeleka kakuhle. IZimbabwe sifuna iZimbabwe iyalelwa ngoJosiah Dongogara. iqiniso ukuthi umgabe usehlulekile leZANU-PF yakhe kabadizayini bachiye.
Ubunjwe ngomgqibelo odluleyo mhla zisikhombisa kuyona le inyanga kaNhlolanja Lumanyano wenya zilichumi lantathu inhlanganiso kwamanje esezingamalunga alumanyano selokhu wabunjwayo. Lezi ngezibalisa enye inhlanganiso yezifundi zema university lemakolichini yeZimbabwe National University Students Union zinasu elwela ilungelo lezakhamuzi zeHarare yeHarare Residence Trust ekhankasela ukusuka kukamongameli Robert Mugabe lebandla alikhokhela leZANU-PF ebukhosini yeOccupy Africa Unity Square Movement kanye lelwela ilungelo lalabo abasebenza lapho kwenjiwa khona amatshe aligugu yeMining Communities Coalition. Enye njalo yenhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zeHarare yeHarare Residence Alliance eye Progressive Democrats of Zimbabwe PDZ elinye lamacele ebandla eliphikisayo leMovement for Democratic Change elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, ibandla lezombusazwe njalo elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa le-African National Council ANC kanye lelikhokhelwa ngumakoni lemabambo kusile Don lawo kungamalunga alumanyano. Icele le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube, ibandla lezombusazwe le-Gungo Bond, inhlanganiso ye-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment kanye lebandla eliphikisayo eselavuselelwayo leZimbabwe African People's Union ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa kungamanye amalunga alomanyano. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngemizamo enziwa ukuthi uZulu athaphe ulwazi ebantwini asebekhulile olungancedisa ilizwe. Abaningi abantu asebeluphele abasiwa endaweni ezigcinwa abangasenelisi ukuziphilisa. Abanye babo bagcina behlala kulezi ndawo ezinjengentembeni Old People's Home, lezinye ngabalahlwa izihlobo ezingenelisi ukubagcina. Abantu abangakunanzeleliyo ukuthi asebekhulile laba balolwazi olumangalisayo kwezamasiko lokunye okuhambelana lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kambe kungenziwani ukuthi abantu bathaphe ulwazi lolu olumunyethwe ngabantu asebekhulile ukwenzela ukuvuselela amasiko esintu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe unkosikazi Thabita Dube Ngwenya ongukhansila edolobheni lakoBulawayo exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu. Velo Gibbs Dube weStudio 7.
Uyazi uhluphe silalo yikuthi thina vele asijayelanga ukube silokho zibhala, kodwa i-information esingayithola ebadaleni laba sibabuza kunganceda ukuthi siyibhale phansi, ngoba kuyanceda okumangalisayo ukuthi bona kade babe vele besenza njani. Njengokuthi khonapha koBulawayo nje ama-old people's home, indawo lezi ezinjenge ekuphumuleni old people's home, kunabantu abadala bakhona pha. Kodwa mina mbona kungayisiyo mfanele ukuthi abantu abadala bayehlala endaweni eziyana, ngoba kudala babegcinwa ngabemuhle ukwenzela ukuthi babe bekhulumisa abazukulu bebatsheli ukuthi bona bavele bephila njani, ukuthi abazukulu laba baziphathe bazigcine kuhle ukuvikela imikhuhlane konke, even HIV and things like that. Lokuthi nxa besiyakwenda njengamankazana kumele bayeziphatha njani, lokuthi baziphathe njani until the time baze bathole laba abafana kumbijake elifuna ukumlobola abe acceptable to the family.
Baba Khabo ngena khonapho.
Ugugayo yinyama, ulwazi kalukuphi. Kanti njalo nje ulwazi lolo lungahamba lalo osekhulile kunyamalala kwalo. Ngoba thina esintwini sakithi abadala laba bayengaba yilokhu esingathi thina bangumthombo wolwazi. Ngakho nxa abadala laba sebecebuka ebantwini besiyahlala bodwa le, kuthi ukuthi lo lwazi lwabo lunjani luzahamba labo laba abasakhulayo abatsha basale besegcekeni. Phela into ethimisa umuntu ngaze ube nemali kungangolelwazi lwempilo awulancedo kwabanye abantu. Ungaze ufunde ube neziqu zamanyuvesithi kodwa ungelalwazi lokuhlala labanye abantu lokuthi impilo yona vele ihamba njani ngenye indlela. Laba abadala sebekhulile ngathi ngizikhipha impundo zesikolo sempilo professors of life ngakukade kuhlale labeduzane basifundise kono kuyana malipo basifundisa izaga basifundisa amazwi ahlakaniphileyo basifundisa imbali basilandisele owune okusenza sibe ngabantu abangcono singakhuphanga mali kodwa sithaphe ulwazi lwabo oluzasakha njengamunye ngamunye usakhe njengemndeni usakhe njengesizwe
Pho-ke Madube kuqaliswa njani khonokho kukhulunywa ngukhaba
ukuthi singakuqalisa njani
ukuthapha-ke
abadala sihlale nabo emakhaya
hayi ukuthapha ulwazi lololu ukuluthapha sibili luthathwa njani ulwazi lonke lolu ebadaleni sebezihlalela kumbe bahlala entembeni kumbe abakhona la ngikhaya
ukubavakashela angazi ukuthi singathi ngobani abangahamba besiya thathi ulwazi kubo besiyababuza at least ukuthi basi kele ukuthi khona babevele bephila njani okuqondileyo kuphi okwenza ukuthi umuntu aphile kuhle ngoba njengoba ubaba uKhavo ekhulumile nje ukuthi kuqakathekile ngama-professors laba langabe ngazange baye esikolo kodwa balolwazi olujulileyo oledlula thina kathesi so angazi ukuthi singenza njani ukuthi siye inokuzena ulwazi lakhona siluchithe nanxa besen khonapho lapha ababeyihlubi khona kumbe kunxa kule organization abangahamba besiya thatha i-information yona le ibhalwe phansi ukwenzela ukuthi inxa kubhalwe kwibhuku ukuthi umuntu uzaphile kuhle ekhula nje kusukela ekhula emncane ukuze ayephumelela kumele aphile kanje sibabuza bekhona pha nalapha bakhona lokubabuza ukuthi khona lapha kuma-homes lapha bakhona bahlezi njani bakholisa yini bona do they like to stay there do they enjoy environment yona leyo
abakhabo ye uyakhuluma umama lapha kodwa nxa silakho okuthathwayo ebadaleni laba kuyini ongenza ukuthi-ke uzulu ahlume futhi njengoba emasikweni ungazani sejabalala kuyini okuningi esingakuthapha khona phani
Dube kuningi ongathathwa ngabantu nxa ngabuza wena Dube khathini ngibuza ukuthi uzalwa ngubani wayezalwa ngubani uyihlonkulweni wayezalwa ngubani basukela ngabe besiya ngabi kwahamba kwathi yindaba lingodule lingomthembo ozithembayo kuyini konke khona lokhu kumele kuqalise kuyo emdetini singakayi loko kuthi omama Dube ngiyakuzwa ngiyabona ubaba uphathisa unyathi uyakakuzame khona lokhu kodwa umndeni ngomndeni kakube likuku lokazi imvelaphi yabo ukwenzela la kusasa phela akunanto enhle mahlabe zulu njengokubongwa ngezangelo zakini kazibiza imali ngangizwe mina kithi xa sebekhuma sikamatshethe ithi abathwali bophahla izinto ezingena zona lezo zizanyamalala nxa zingasabanga kule kati yizo ezikumbaqumba zingamafutha okukhanzinga umphefumulo ngaphakathi ngako kumele kuqalise imuli ngemuli kumele ibize lokuliqoqwana lendaba zomndeni walo xa laba okuthatha amazwi kama-tape recorder nandani kakube khona emndenini ukwenzela ukuthi labazabuya bengasekho laba abakhona kalesi bakwazi ukuthi singabantu ngalokhu
leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosikazi Thabita Dube Ngwenya ongukhansila edolobheni lakobulawayo endawonye lomnumzana Thandeko Zintim Kandla ingcwethi kwezamasiko bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ukuzigqiba ezalamhla kesikhangele ebezikhokhela abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu sebemukele ngentokozo isinqumo sikamahluli wedalele High Court umnumzana Francis Bere esokuthi amapholisa kawala mvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-sport fines. Abantu bepulazini le-Cunningham esigabeni seMathebeleni South batshaywa kabuhlungu ngamapholisa besembuthanweni womthandazo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngelitshiya ku-Studio 7 Live Talk.